ezindabeni zethu lamhlanje. Ilizwe leSouth Africa selethule uhlelo lokunika amaphepha izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ebezila maphepha abizwa ngokuthi ngamaZimbabwe Special Permits. Uhulumende uthi kumele izisebenzi zibhadale imali yokwenza imihlangano kamongameli Robert Mugabe. Kulabanye abesaba ukuthi ibutho leZimbabwe lilakho ukubamba-bamba ingwalo zokuvota okuzakwenza ukhetho oluzayo lungaqhutshwa ngemfanelo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa lani ngelihlangano lakho empilweni. Sizalinika ithuba lokubingela izihlobo labangani. Sizalethelela ezemiculo kuhlelo Woza Woza Friday. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngohlelo lweZimbabwe Exemption Permit olusungulwe lamuhla kwele South Africa lokunika izizalwane zeZimbabwe amaphepha okuhlala kulelo lizwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.